Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi.
Ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayiregister akhethe kumbe kumbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe.
Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 uthi ukhuthaza asebefikise iminyaka elithumi lasithupha ukuthi babhalisele ukuvota.
Esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana leze ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani, ama-constituency seminjani, njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi.
Silengxoxo lomunye owebandla lezanu PF unkosazana Sukoluhle Kabhuncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe.
Kubona ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezanu PF, ngithi phambili ngedevelopment for iVungu constituency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho lwanyake lwalonyaka.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina ukhetho lungakenziwa bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter unkosazana Fadzai Mahere uthe indawo ebezilodubo lolu zibalisa i-Epworth Hague Park leMondoro. Uthi bathole imbiko yokuthi abebandla lezanu PF bathethe imfanekiso amalunga ebandla le-CCC kade ekhankasela ukuthi uZulu abhalise ukuvota. UMahere ucebise iCommission yezokhetho eZEC ukuthi ilungisise imitshina yayo ukuze uhlelo lolu luphumelele. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ikhuthaze amakholwa esiKristu ukuthi aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota kuhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz olusungulwe ngesonto lusiyaphela mhla ziku-21 kuyona le inyanga. Linhlanganiso ithi kungumlando wakhe wonke umuntu osefikise iminyaka yokuvota ukuthi ayibhalisa njalo avote kukhetho olukhangelelwe kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ugatsha lwe-ZEC lubikwa luhamba labogatsha lukamsitheli ukuze abangelazithupha benelise ukuzithola bese bebhalisela ukuvota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenis Banda.
Thina njengamabandla besisebenza kakhulu la iZimbabwe Electoral Commission, ngakho leli thuba lokuthi abantu bathole ithuba lokugcina ukuba bayiregister ukuvota liqakathekile kakhulu. Siyananzelela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isivule indawo zokuregister eziseduzane labantu, ngakho ke besithumezela imbiko ukuthi abafundisi bamemezele abantu ukuze wonke umuntu aphume ahambe ayiregister ukuvota. Ngakho luyahamba kuhle, le kube yisonto yokuqala kumenye kuhlukunyezelwa sifuna ukukhangela sibone ukuthi kuleli viki bangaka abantu abahambileyo njalo bekulendlela yokukhuthaza abantu ukuthi ku-announcewa emabandleni ngoba abaningi njalo siyakwazi ukuthi abala ama-IDs lokunye ngakho-ke siyabonga njalo ukuthi registry department isivulile layo uhlelo lokuba abangala ama-IDs bathole ngoba lokhu kokubili kuyasebenzelana ukuthi umuntu athole i-ID abesekwanisa-ke ukuya register ukuze akwanise ukuvota kuluhlelo oluhle oluhamba kakuhle.
Inxa sikhangela inani labantu ababhalisayo ungathi sokulotshintsho yini ngoba esikhathini esedluleyo besisizwa ukuthi hayi abantu ngani bayadonda
khona sizabona ke liviki ukuthi lapi kuphela ukuba iregistration yakhona ibenjani khathesi kusese masinyane ukuthi senzeni ijudgment yokuthi abantu baresponde njani kuyamele ukuthi sikukhangele nini ngempela viki sibone ukuthi kambe liviki kusebenzeke njani kodwa umsebenzi kusetshenzwa abantu bekhuthaza ukuba abantu baphume bayeregister sibonile njalo ukusebenza okwebulenjini kwama-WhatsApp group usebenza kwama-Facebook lokunye kukhuthaza abantu ngakho siyathemba ukuthi lokhu kuyasebenza nxa kuhlanganela lokumemezana okwenziwa abantu bekhangelene bonani kuzakhipha ixuku labantu eliningi kakhulu ukuthi liyeregister
kulabo mhlawumbe abalokhe belokuthandabuza abathi kabasoze babhalise ungathanda ukuthini kubo
kulabo abantu abangamaKristu kuqakathekile kakhulu ukuba bagcwalisise ukuba izizalwane zalapha eZimbabwe njalo lokuba yingxenye kokubuswa kwelizwe leZimbabwe lokhu kwenza ngokurejista usebenzisa ilungelo lakho lokuba uyevota siyakwazi ukuba impi yenkululeko eyayincediswa langamabandla amabandla asebenza kakhulu eZambia lakubo-Mozambique lakubo-Botswana bencedisa abantu kwakulelwa ilungelo lokuba ulola lo muntu oseZimbabwe kungakhetheleki ukuthi ulishona ulindebeli ngumthiwa ngumhlobo bani ulelungelo lokuthi uyevota khethe inkokheli oyifunayo le yinto abanye abantu abachithekelwa zimpilo zabo ngelela leyo lelo lungelo ngakho kuqakathekile ukuthi thina njengabantwana beZimbabwe siliqakathekise leli lungelo njalo silisebenzise kulabanye abasanda ukuthola leli lungelo okokuqala abantanga ama-youth kuqakathekile ukuthi umuntu ayithathe i-ID ayiregister akhethe umbe umbani lo abefuna ukuthi amele kusigaba sakhe
lo-ke ngumnumzana uStanis Banda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye inhlanganiso yezinkonzo yeZimbabwe Christian Alliance isikhuthaze ngiyaxolisa ke balaleli leyo-ke indaba esesibalile qhubekeni phambili sikhangele olunye njalo udaba elwezokuvota le ndaba isiphatheleke ngusithandekile Mhlanga
esikwenzayo ukuthi information yona leyo ukuthi kubhaliswa ngaphi kuvota lokuzwisisa esithi voter education yikho esincedisana lezek ukuthi abantu bazwisise ukuthi ama-boundaries seminjani ama-constituency seminjani njalo ukuthi ubhalise ukuvota ungabhalisa ngaphi njalo sigqugquzela njalo sikhuthaza ukuthi abantu bengabi le ndaba lokuthi i-proof of residence uyayithatha ngaphi ungahambe ezek khonale kule form abakunika lona obhala khona ukuthi hayi mina ngihlala ku-address ethile kwenhlala khona u-commissioner of oath authorize yikho esikukhuthazayo ukuthi abantu bengahlaleli ngemuva ngathatha isithupha sakho esephepha uthathe eseplastiki as long as kule photo yakho and ifoto yena leyo ikhanya
kule ngxaki yini elihlangana lazo njengenhlanganiso kumbe abantu abahlangana lazo ekuthini bethole incwadi zabo zokuzalwa kumbe izithupha kumbe bebhalisele ukuvota
ingxaki bezikhona mbijana ikakhulu ekutholeni izithupha lezi ngoba besibona ama-updates ade siwathola ukuthi ividi kubo-trade court lapha kobulawayo bekule ndwendwe ezinde kakhulu abantu belayinele ukuthatha izithupha so nxa sokubuya sokungani kudecentralize sokubuya ebantwini kulapho kubhaliswa khona lokuvota kungaba kakuhle kakhulu ukuthi nxa umuntu omutsha ade ngakatheni 18 years esethe wathola leli phepha i-ID akwanise ukubhalisa ukuvota njalo kathesi sikhayelele ukuthi ikuthaze lalabo nje abathele 16 years ukuthi abathathe izithupha zabo noma bengasoze befinyelele ukuvota. So sikhanye ukuthi ingqakade zikhona lama queues la de khona abantu bangaphathiseka kulolu hlelo.
Zikhona yini izinqumo eselikela zithatha eziphathelane logwalo loluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota?
Sike saba lomhlangano leZimbabwe Electoral Commission ngeFriday lapha koBulawayo, lapho isixoxisane khona ngendaba ezishiyetshiyeneyo ezigoqelayo nale ndaba echisa kakhulu voters roll. So ekuxoxweni kwethu izeki la isinike ifeedback ukuthi hayi voters roll ayikabi final for i-2023 harmonized election ngenxa yokuthi kulamanye ama-processes afana le-blitz a-inputa into that voters roll. So i-voters roll ayisozibe khona kathesi ngenxa yokuthi ngaba khona kathesi omunye umuntu sengathi ayisafanani leyinye i-final roll ezaba khona after i-rollout le voters registration eyenziwe ilizwe lonke. So lathi sabe silonke sixoxisana labo sizwisisa ukuthi kuhamba njani ukuze besinike lathi i-heads up ukuthi hayi final roll sikhona njalo nxa umela abantu kumbe ekhansilini bephalamende kumbe upresidential ulelungelo lokuthi uyithole uyiphiwe leyo voters roll ku-nomination court. So sikwesi kukhangeleleyo ukuthi lathi sibe silandelela sizwisisa ukuthi udaba le-voters roll solumi njani, kodwa kwathi sithi akayikabi ready ngenxa yokuthi kule nhlelo ezijeneyo ezenziwa abazenzayo ezifana ne-blitz lokuklina kwe-voters roll kukhangela abantu asebasichiyayo ukuthi bakhitshwe kuleyo voters roll ingakapresentwa as the final roll for ama-elections la esibhekane lawa asesesiduzane.
Hello ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Uthi uzakhuthaza abantu sebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha ukuthi bathathe incwadi zezithupha lanxa bengasoze bavote lonyaka. Njalo lumanyano uthi usebenza le-commission ye-ZEC kuhlelo lwe-mobile voter registration blitz exercise olusaqhubekayo. Kusenjalo silengxoxo lomunye owebandla lezano PF uNkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba sevungu enkabazwe. Lesi isigaba isiphethwe ngumnumzana Omega Sibanda laye owebandla lezano PF. Sixoxe lomancube ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wakhe.
Yimu mama wokuqala engibe lesibindi ukuthi hayi asikeni sizame umama bakithi sibone ukuthi umama yena engasenzelani ngoba kade saba labo baba. Ngithi phambili ngezani uPF, phambili ngopresident Mnangagwa, phambili for president Mnangagwa 2023, ngithi phambili ngedevelopment for Ivungu constituency.
Zikhona yini inhlelo osuke wazenza eziphathisa uZulu wesigaba sakho?
After njengoba ngikhulumile ukuthi after 2 years bese ngobaba bekungobaba kade bebengo MP bese sithi bakithi sike sitshintshe abantu sebefuna umuntu ongumama. Umuntu ongumama ulokwehlukana lobaba lomuntu ongubaba. Singatsho ukuthi umuntu obaba ngabantu ababi, hayi, kodwa nje sadalwa ngumlimo singabantu esithiyeneyo. Umuntu ongumama ngumuntu ongela sibindi, ngumuntu olesihelo, ngumuntu othi noma ephezulu kodwa uyazehlisa elalele umuntu ongubaba, ngumuntu olokulalela, ngumuntu ofuna nje into ezile order. Umuntu ongumama vele emuzini nxa umuzi ungela muntu ongumama uyakhanya ukuthi umuntu ongumama kakho lapha. So iVungu constituency izaba liguma lethu njengomuntu ongumama, sililungise iguma lethu ngendlela umuntu ongumama angalungisa ngayo ilokhuza iguma. Singathi ukuthi hayi obaba libani obaba linjani, hayi, sithi asikeni sitshintshe isithebo, sithi 42 years singobaba kuphela. Asikeni sithi wothi sizama umama sibone ukuthi kanti silahleka ngapi. Yikho ngizama ukuthi wothani ngingene abantu yibo abangikhethileyo ngoba ziningi izinto esange ngazenzela e-community. So ukuthi akuye sizame mancube ukuthi wena engxelini ungasinceda usenzele lokhu esikhala ngakho izinto ezisingenazo. So sithe hayi wothi lami ngibe ngiqunisa ibindi ngime labo baba lami ukuthi ngithi hayi bobaba ke sicela sike sizame umuntu ongumama. Omama abaningi abanazwindi zokungena ngoba abantu bonke bathi akufuna isibindi sakho, kufuna isibindi sakho. So alokho kufuna ngikho kade kungena obaba ngoba baba bayisibindi, balezibindi. Kodwa mina ngibe ngumama wokuqala ukuthi ngithi hayi, wothi nami ngingene. Ngizame ukuthi ngibone ukuthi kanti silahlekanga. Ngiyabathembisa abantu bevungu constituency ukuthi linganivotela, amazikhalazo zenu zonke zizaziwa. Ngizalihlonipha yonke into eliyifunayo, ngizalilalela konke elikufunayo, ngizaba ngumlomo wenu, ngizaba ngumlomo wenu phambili, ngilenzele konke elingabe likucela okusemandleni ami. So asikeni sizame umuntu ongumama, abantu bevungu constituency, sike sibone ukuthi umuntu ongumama bakithi engayenza okuthiyeneyo kumbe uyenza okufana naye lo muntu ongubaba. Kodwa siyazi sonke ukuthi hayi, ivele lapha okubambe khona umuntu ongumama kuyakhanya kunalapho okubambe khona umuntu ongubaba. So sithi hayi phambili nge-development vungu constituency, sifuna i-development constituency yonke. Yikho sithi hayi, asizameni umuntu ongumama khathesi.
Lo ke ngunkosazana Sokoluhle Kapu Ncube, omunye wabazancintisa kukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF kukhetho lokudinga ilunga ledalele parlamente, ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseGweru. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siyanxusa bonke abazancintisa kukhetho ukuthi basithinte sixoxe ngenhlelo zabo kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi
+1 2024 65 0318.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi sezizaphela ukwakhiwa izindlu zabasuswa ukuze kwakhiwe inkampani yokulungisa amalahle athiwa yiKok emangweni weMutshesu eBinga. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi elesayithi lilodaba lokuthi udubo lokwanda kweminyane edolobheni leHwange sokudale ukuthi iziphathamandla zempilakahle ziqale uhlelo lokufafaza imithi izindlu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu bezana liyabaqhamba amanga likhuluma e-Studio 7 la. I-Studio 7 abantu be-Studio 7 abakwazi esho umphelele. Yikho libaqhambela amanga, so libatshela amanga, so ukuthi ye thina senze into esifuneka ngabantu. Liyenzani kodwa esho umphelele le? Liyenzani esisifunayo? Liyenzani kahle kahle? Ake ningitshele ngento eyi-1 wena uthiwa ngubani wena, ngazi ukuthi vele uvela ngaphi vele wena. Akungitshele ukuthi uyenzeni into efuneka ngabantu eyi-1 nje kuphela, eyi-1 nje kuphela, eyi-1 kuphela. Lithatha izinto eziphuma e-America le lizenze ngani ngezenu, then linikeza abantu xa kungukuthi awusekeli iZANU-P F awuthola umungu wakhona. Asiwufuni vele thina umungu, siyazilimela thina. Kodwa lingaqhambela abantu be-Studio 7 le yamanga abakwazi lapho ezombeni, abayazi vele, abaziyazi iy'ndlela eziningi. Nasekuthiwa kuntingo, kusentingo le, vele ngani wena uphuma entingo wena baba, ufuna ukuvothelwa wena? Kuthiwa ngazi ukuthi bakubizani, bakubiza bani wena ukukhuluma wona manje e-Studio 7 kona manje? Ungani uphuma entingo le? Lenza ukuntshontsha amadongi le lishiya inkomo ezibayeni, lintshontshe amadongi le, lisinyontshele amadongi le edonjani le, libuya lithontshe amadongi yethu le. Fumani kithi balina bantu bantu bentshingo.
Studio 7 njengokhris gani awugeni sayidi sivive kodwa sibuwa ngokusibikela indaba ezinohlungu zezineqiniso ezingabandlulisiyo, ezingabandlulisibikele njalo nje izindaba. Hhayi, ngiyabonga.
Linjani Studio 7, linjani ngapi America ngapo? Hayi thina si right ngapha, si right kakhulu, si right kakhulu. Siyabonga, siyabonga izindaba lapha lisifakela zona lapha, siyabonga. Iqhubeke lisenza njalo, iqhubeke senza njalo ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi lezi zeqamgwaqo ezikwela kithi ngale zenza njani. Ngithi mphawule mbijana nje kulabo nje embezwa nje begxekana le MRP. Ngithi bantu bakithi abantu besishoneni bahlakaniphile. Abantu besishoneni akula ngisho lo one uzamuzo sithi uvotela iNdebele. Kodwa thina abantu besiNdebele nenxa ukuthi siyangazi kumbe silele kumbe sinjani. Yithe sigijima sithi thina siyavotela abantu besishoneni lokho sithi phambili ngochamisa phambili ngobani phambili. Abantu labana vele bona mthetho wabo vele angeke bapha balivotela lingamaNdebele. Kanti na kalifuni ukubusa njani linamaNdebele? Why lingafuni ukubusa lifuna ukuthi lihlale linalivotela abaya abantu kuphela ukuthi bebe yiwo ababusayo?
Hayi ngiyabonga badala, ngiyabonga nginawo amagama amaningi angilawo ngoba kusasa yagcina sokuthwa abantu bathi sesikhuluma kubi kodwa siyabe singakhulumi kabi kuyisa sakhona ngapho ekhaya siyadubeka kunjenje South Africa khona la abasifuni yonke into okuthiwa kwenziwa abantu beZimbabwe yonke into abaZimbabwe lokuvota kwangikhona mna mbondo ukuthi abantu bavotelani waba sizovota kuphenduke lapho uwinile kuphinde kuthiwe nguye futhi lo uNangagwa akulanto ayenza uNangagwa lokho wayingenayo umgabo bengcono kakhulu ngoba ubekwazi lokususa izikwelede ezindlu yonke into besithi ma kusizwa kwama-campaign so ubekwazi ukwenza obungcono hhayi uMnangagwa akulanto ayenza ayikho ngiyabonga badala
livuka njani mahlabezulu livuka njani behlabezulu ngithi lami ngiphosa umbono wami lapho kulo baba lo othina ngowezaphu wezaphu abantu bengatsho ukuthi ye amashona yiye wathwathi kukurawundi kacaca into yakhe kugrawundi yangile emaNdebeleni amaNdebele ekhuluma ngokuthi yiye emaNdebele kwangele kugrawundi yabulala abantu kakhuluma into ebuhlungu into yazizi ubuhlungu shweni nxa ukuthi leshona kahambe eshoneni sakhe le kahambe eshoneni sakhe le engalela abantu ukuthi bethi ye kugrawundi yangile emaNdebeleni kugrawundi ingene emaNdebeleni liphi ishoni lingakhuluma ukuthi langele kugrawundi singabochanja sihlonipheni lokuthi nxa sofuna ukusapota into ekuyisapotazo kubonta abantu ukuthi belandele wena hayibo asenze into eziqondileyo into embi
Salubonani kuStudio 7 ngabe linjani siyabonga ukusipha indaba ezimnandi esizizwa zonke insuku indaba zeqiniso bengicela ukufaka lami owami umbono wokuphawula kancane esizweni seZimbabwe emhlabeni wadalwa uNkulunkulu hayi besicela uPresident lo wezano esixolele ngento esiyibonayo kumashosa media lawo ngesikhiwa sabo kumabona kude lokuba uFacebook labo internet kasixolele thina amaNdebele engathi sihlale egoli sesixotsha sekudla amacimbi etsholotsho mina ngiwetsholotsho kawule hekeli zanu leyo yezu uthi usithini ubhururu wakho sesithethiswa thina amatsholotsho lamafodwane ebani ama-29 amalokhuzeni asethethiswa amatsholotsho labelupani sebethethiswa kodwa phezulu kwakho lokho wasiza ngegugura wonje. Ngicela sibili libali message ambe ngizubuhlungu ma umpresident ekhuluma njalo. Ngizubuhlungu ngwezani uPM. Kodwa ngento aseyikhuluma leyo hayi lapho ulahlekile ngumuntu omdala umgqabo kazange wakhuluma njalo. Ulahlekile lapho mnangaba. Hayi igama igama lami ngingulitshe nyoni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amakhulu abantu bakwele Mexico adibane lamapholisa ebholohweni le-El Paso del Norte bezama ukungena ngamandla kwele Melika. Kubikwa kulabanye njalo abakade befuna ukungena ngamandla kwele Melika kodwa balwisana lamapholisa baze behluleka kwezinye njalo izindawo eziseduzane lomngcele kwele Mexico lele Melika. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Busani Ntingi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubangelwa ukuthi uhulumende kaBiden ukhangelele ukuthi efake umthetho ukuthi abantu abangenayo kwele United States namadabla kumele bephiwe amacala. So mbona ngani i-announcement leyo yokuthi umthetho lo uzafakwa. So kubangela ukuthi abantu abaningi bezame ukungena khathesi umthetho akafakwa. Yumbono wami kodwa iqiniso ukuthi vele yoni ibhoda ye-Mexico le-United States vele ihlala ilabantu abachama double up. Abaningi babuya belanda inhlelo ezehlukeneyo, abaningi babuya bezofuna ukuyenza ama-seasonal farming, njalo abanye balande ama-family members ukuthi be-unite lama-family members. Njalo kwesinye isikhathi kujalo balezikliwi ezingenisa izidakamisa loku nenginengi okunjalo.
Yona indaba yabantu bona labo abafuna ukungena kwele Melika, ubona ngani ingaqedwa njani?
Ngombono wami indaba leyi ayisoze iqedwe ngokufaka umduli. Ngoba ungazi ufake umduli bayagebha phansi. So okwenzakalayo kufana nalokho kweZimbabwe leSouth Africa ukuthi ungazi ufake umduli kuleMpompo abantu bazangena. Ungazi ufake amasotsha kuleMpompo abantu bazangena. I think okufunakalayo okumele kwenziwe yigovernment ye-United States isebenza lelizweni le-Mexico lamaya amazwe aseSouth America ikuthi bebe lama program avumela abantu abavela eMexico ukuthi bebuye bezosebenza bephiwa ama visa bephiwa ama permit bethi bengaqeda bebuyele ngoba abaningi bafuna vele ukuthi bebuye lapha during the farming season lokhu ispring sizafika kunje bafuna ukubuya lapha bezosebenza abaningi baqeda ukusebenza bafuna ukuthi bezivikelele emakhaya abo bephenduke futhi kwenye isizini yabuya. So ngombono wami mbona ngani kungaba le program evumelayo ukuthi abafuna ukubuya bephiwe ama-temporal permit ukuthi besebenze. Njalo kungaba le mthetho emiye ngafakwa ikakhulu nxa sikhulumela abantu abangaveli eMexico kumbe eSouth America. Siyazi ukuthi abantu bayabuya from e-India, e-Africa, emazwe amaningi bethole indlela yofika eMexico ukuthi bengene kwele America. Abanjalo kumele umthetho under i-UN Convention bengavunyelwa ukuthi befuna ukuzoclaima i-political asylum kwele America, kodwa kuthiwe becleme i-political asylum lapha abafikele khona. So nxa umuntu esuke e-Africa wangena eMexico kumele ucleme i-asylum eMexico ayikhona ukuthi uye kwenye i-third country in this case udlule eMexico ungazivikanga uhlupho lwakho then usuprocess i-America usiyabika uhlupho lwakho. Yikho kunganceda kodwa laba abavela bevela e-South America abantu abaningi abafuna ukuzobona ama-families bebuyele, abaningi bafuna ukuzosebenza isizini eyodwa bebuyele. So bona ngani indaba yama-permit ingasiza.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela ezombusazwe wele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York khonapha kwele Melika. Thank you. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi abantu abaningi kade befuna ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwakugcina lokubhalisela ukuvota bagcine bengenelisanga ngoba imitshina yokubhalisa ibingasebenzi. Sibe lengxoxo lomunye oyibandla leZANU-PF unkosazana Sukoluhle Kapu Ncube ofuna ukuncintisa isigaba seVungu eNkabazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo-7:30 ntambama.